Akwanamhlanje singena sisizukufakazi yathi kukhona kade kwethulwa ngumbalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini. Nobufakazi bomphonisa lowahamba waya interview abantwana laba ukuthi bona bathi bahamba njani abakusho umfana wabangela ukuthi uma osibotshwa ecause i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso sephakamane. So namhlanje singenile kakhuluma ubufakazi babo. Sesiqedile thina njengabamezi bakalowo sibotshwa sibonile ubufakazi bephrezentiweyo ekhothi bungayinabisi ukuthi kuphruve lelo cala. So yikho sigcine sesenza i-application e-discharge okuyizicela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala after i-statement ukubetha abafakazi babo. Ngoba ubufakazi buyabe bethuliwe kuyabe kungaphelelanga kuyabe kungadelisi icala njengoba silethiswa umamankuma owusibotshwa.
Lokhu kungabe kusitho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini, njalo libona ingani lokhu eselikukhalaza kathesi yikho kulesi sinto liyathemba ukuthi kuzaphumelela?
Owakathesi uzabe ukhona ejele njengegama lakhe, ngibona ngani kube lomnyaka kwabaze buhlobo phakathi kwebizo le ndawo lapho ayikhona. Ngoba wayevele ngitshike ibheyiki because ungakhangela indaba yakhona indaba ezama-political ekunganingasomsakhomithesi omunye umuntu nje engabe ngumuntu owasebaphiwe ibheyiki umuntu owaphiwe ifayi e-police station but ngenxa yokuthi indaba leyi ibukwa ngamehlo awepolici yikho lokho ephakathi kwejele. Ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinwa ngayo kuze ivova amapholisa asa-opportunity ngamthetha njengomuntu olekungozi phakathi sozabe sejele. Kodwa ecele lethu esisifakileyo se-discharge sibona esifanele nje sikhangele ukuthi ikhothi lathi ivumelanilakhe ikhangele ubufakazi olukhulumiweyo ngehedmaster le-teacher yabantwana ikhangele for interview lika-DBC elibufakazi. So sinethemba ukuthi ngemandi mhlaka-3 March kungaya ngendlela thina esifisa ngayo sicelela.
Kuyikuthi icala leli alilahlelwanga khatshana, kuyini elizakwenza?
Okuzandilayo ukuthi nasisizameke sizicaze usibotshwa ecale yena ukuthi uzivikela njani ecaleni ezifakazela yena ukuthi wayi ebona ezingacala njalo ilakho ukubizala omunye wafakazi abona manje ngabiyedisa akangethula ubufakazi okumkhipha la ecaleni njalo bokusekela lokhu abekutho ekantoni. Then after akathi ikhothi esingasinika-ke isinqumo esifayinwayo sikhangela ukuthi ubufakazi obuyabiphiwe abathuthisi bumele umthetho lalokhu ebuphiwe ngesibotshwa ezivikela okungaba lesi sindo yibuphi njalo yibuphi okungakholwa phambili kwenkundla okungakho owayenzakala mhlaka-3 February ephakamane ngemva kokuthi ikhothi sikhangela amasayidi wonke awecala leli.
Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo, kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngalo nto angayisola ngendlela from aphethwe ngayo kathesi ngoba kathesi use-prisons under i-correctional services. Akukabi namapholisa akasama akasakhona ngayo kodwa kucala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhonotshana ukuthi senza anomuntu owayezalekela umthetho. Kodwa akuzange kube nobufakazi bokuthi kwaba lama-waranti kumbe kwaba lamaphepha athiwayo emzini yakhe ayetshengisa ukuthi ngamapholisa amdili kwaba kuphela ukuthi nje umsocial media kanye nomuntu obabekayo ngoba siyabona ku-focus i-MRP imsakazi kajikikathi ukuthi khona udingwa ngamapholisa so kutho ukuthi niyakwazi kwabakile so indlela abotshwa ngayo yasolwa ukuthi hayi mina amaphoyisa ayimele ngibantekise endlini njengoba yayidinga engiswele emzini wami ngokungamelanga nenze ngomuntu obabekayo ebalekela umthetho ngamapholisa ngoba ngesinye isizathu sangiyikhisa ibheyi enkantolo lathi khona yena umuntu owayebaleka kodwa amapholisa yiwayeshika ngesikhathi enginekondi nakhona umuntu oyisebenza so ayinikelesize into lamapholisa wona amapholisa ayinikele ngecebo lokuthi bemtholele bedale incwada engamenzi ukuthi njani ebalandi khona-ke enkambi sikhulume layo abinasolaphile.
Ye, kodwa umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathikimezekayo yilaba abatholakala lapho egaradini akahlala khona ngoba kubika amapholisa afike emswela ngosuku lokuqala baphenduka olwesibili bafika babamba umama owayekhona phana othweleyo bengani basebemfake izamkhosi besithi emveze ukuthi ungaphi.
Umama ubunjani lamuhla kumbe la izolo khona ngapho emthethwandaba?
Aya kube kunomthula emthethweni. Yabuyile sibili becile labo khona phana bezomehleka omunye wabo abadala ikakhulu esingathi khona nabazali ngiyamalunga omphakathi labokhansila kanye labo bebekhona kamankamakada bebekhona khona phana bezompasa ngoba indaba le ithinta umphakathi ayisiye yokuthi ngihlanje emarapizi mbenikajele yedwa. So bebekhona kuthule kuhle kukuhle la amapholisa ebekhona labo babephithi bona kabe bebekhona kuzangibuke ngiphothi ukuthi ngaba lomfinti lo nje kube zabantu ngikhothi uma ezinye nje ezike zafuna ukuvusa ukuthi hayi abantu abanjengoba abaningi bazoba ngomfinti kade kuqine sewukhanya ukuthi hayi nabantu adilezikulandelela udaba lelingoba kudaba elisegudini lokukhonisela umphakathi and lo ngeke liphotho emthethwandaba ukuthi hayi abantu baningi sukanini so hayi kuqhutshe kahle bekhona abadala bele bazisuka bazandela.